Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 10 kuLwezi 2022 nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje. Umeli wechitungwiza North edalele parlamente umnumzana Godfrey Sithole uze wakhululwa ngumthethwandaba kamantshi namhla ngemali yesibambiso i-bail ngemva kokuvalelwa eChikurubi Maximum Prison Security Prison okwenyanga phose ezinhlanu. Izisebenzi zevuba chikwe mine ezibotshwe kulandela udlakela emgodini lo zimiswe emthethwandaba namhla eGwanda.
Ukhetho lwabo luyatshengisela ukuthi abantu bazikhethela ama-leaders abawafunayo kungela kwethuselwana.
Kulabancoma ukhetho lwemelika labanye abachothoza indlela oluqhutshwe ngayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umeli wechitungwiza North edalele parlamente njalo elilunga le-CCC umnumzana Godfrey Sithole uze wakhululwa ngumthethwandaba kamantshi ngemali yesibambiso i-bail namhla ngemva kokuvalelwa ejele leChikurubi Maximum Security Prison okwenyanga phose ezinhlanu. Usithole ubotshwe ngonhlangula ndawonye lamanye amalunga ebandla le-CCC alitshumi lanhlanu agoqela umeli wezengeza West ePhalamende umnumzana Job Skhala besetheswa umlando wokuphehla udlakela enyathime. Usikhala labanye sebencitshwe i-bail kanengi njalo balokhu bevalelwe. Igqwetha likasithole umnumzana Oliver Marwa utshele iStudio 7 ukuthi usithole uhlawuliswe imali yesibambiso engena kunkulungwane ezingamakhulu amathathu zamadola eZimbabwe 300,000. Walaywa njalo ngumantshi ukuthi kumele ayezibika emapholiseni kanye ngeviki aphinde aphe umthethwandaba i-passport yakhe. Usikhala laye umiswe emthethwandaba eyedwa phezu kwelinye lamacala okuphehla udlakela abhekane lawo okuthiwa walidala ngomnyaka ka-2020. Kuthiwe aphenduke edale mhla ka-17 njalo ibandla le-CCC lithi lanxa lijabulela ukukhululwa kukasithole lifuna usikhala labanye bakhe abaseleyo bakhululwe ngoba bengela macala. Sixoxe lelunga laleli bandla umnumzana Abednego Bebe.
Mina ngibona ngani lokho kusenzakala ukuxabanisa abantu banye bexatshaniswa umthethwandaba ngoba phela esibaziyo ukuthi bebevele begwedelwe icala elifanayo. So nxa sokunikwa abanye ibheyili abanye besala kuyatshengisa nje sobala ukuthi lokhu yikuxega abantu ukwenzela ukuthi abantu nxa siya kuma-election kule confusion kungani kulothandwayo kungani kulozondwayo yibubi bezani bonobe ngoba nxa sithi thina i-judiciary is captured khuluma ngakhonokho kanye okwenzakala ebantwini.
Usikhala yena awuboni kufika laye lapho kokuthi usephiwa laye ibheyili uyakhululwa.
Uzafika khona kodwa-ke engikuthoyo ukuthi ukuthi kuze kwehlukanise bona babotshwa bebethelwa cala linye kuvele kudalwa kuyini kuyatshengisa ukuthi khona kulesandla sempene ngemva kwento yona le yenzakalayo. Izinto zokuphekwa ziyakhanya ukuthi ziphekiwe njengoba ngijhile ukuthi lapha kufuna ukuthi kuxatshaniswe abantu bagcine bengasazwani ngani kwakho kulomunye ongathandwayo kulomunye othandwayo. Sikukhangele khonokho lamaZimbabwe ndibala kubona ukuthi kulokuganga ngithe mina kulesandla sempene ntumbami.
Kodwa bayakulandula bezanu PF laba emthethwandaba ukuthi kulezombusazwe ezikhona lapha.
Ukukhuluma lomuntu wezanu PF uyalandula kumbe kalanduli kufanana lokuthi ukhuluma lomuntu oyive ngoba sidube kanje khona phezimbabwe sijutshe ngenxa yokuthi izanu PF ekusayo. Sidube kanje sikhuluma ngokuthi khona i-judiciary is captured izanu PF elohlupho. Sidube kanje sikhuluma ngokuthi kule ndlala elizweni izanu PF elohlupho. Sidube kanje sikhuluma ngokuthi yonke into ifile elizweni izanu PF. siyabe sikhuthi iZANU PF ukuthi ten yangkhona laba yibo abantu odiabolos abangemva kwento zonke zomizi.
Yebo usephumile ubaba usithole kodwa usikhalo phakathi lamanye amalunga ebandla lenu alichumi lane ungathanda ukuthini ezimulini zabantu laba balokho bevalelwe
uzimuli zabantu laba ngithi ke sisempini bantu bakithi mayuyu yazi ukuthi kubuhlungu izihloko zenu senihlala isikhathi eside lingazazi lingaziboni lingakuhlalilazi ngitshela ukuthi libopha amabhanti libopha inkalo ngoba ngiyazi ukuthi ngabe vele i-politics eyenzakala la umuntu obothelwa icala le-politics kafeli ejele kakula esimaziwa ukuthi elicela iqala icala le-politics bazaphuma kuphela sibe sesibonga njalo futhi namagqwetha ngomsebenzi omkhulu abawenzayo siyakwazi siyathandaza silani emthandazweni zimuli zabo silani ngaso sonke isikhathi lapho sibhuka khona siyakhuleka ukuthi ngabe kuthiwa kuyenzakala kube lubuyele oluhlanganise zihlobo zenu so ikomiti hayi qinani isibindi i-politics ivele injalo okwesikuthiwo yukuthi hhayi amagqwetha azasebenza bazaphuma khona bona babasebenzi.
Umnumzana Abednego Bebe lilunga lebandla le-CCC ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Abasolwa abayizisebenzi zevuba Chikwe Mine abangamachumi amabili lanye 21 bazalala entolongweni namhla ukuze udaba lwabo lokucela isibambiso sebail luqhubekele phambili kusasa. Izimbamgodi lezi zimiswe emthethwandaba eGwanda zisetheswa icala lokwenza udlakela oluqhamuke ngolwesibili emgodini lo lapho okubhikitshe amakhosikazi abo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umthuthisi uFaith Mutukwa utshele umantshi unkosikazi Charity Maphosa ukuthi abasolwa laba batholakala belempahla ezatshontshwe ezitolo ngesikhathi sokuqhamuke udlakela. Umnumzana Mehluli Dube lo nkosikazi Prisca Dube abeZimbabwe Lawyers for Human Rights ngabameli babasolwa laba. Siyixoxele umnumzana Mehluli Dube.
Into yenzakaleyo abantu laba ade beyiwe 183 bebotshwa bebotshelwa ukuthi khona ba-demonstrate against u-employer wabo eVumba Chikwe labo obaqatshileyo. So mhla sesibuye ekhoti abantu ade belecala ababelethwe ekhoti bayi-21 okwebheli siqinise sikwenza after lunch. Isitedi yayisithi khona ifuna prosecutors khona funa isikhathi sokuthi ephendule to i-bail application yethu so icala ligcine selithukana libuye kusasa futhi.
Uphinde wathi abanye abasolwa abalikhulu lamathumi ayisithupha lambili 162 sebekhululwe ngamapholisa.
Kulaba dispatchile ade besele e-police station ngikhulume lo officer in charge wakhona ngale e-law and order wantembisa ukuthi vele seyoprocessa kathi sizuthi ukuthi bebayirelease. So wakusasaselandaba kukhanya siselandaba nalaba for i-bail application sizoqetisa i-bail application ukusasa siqalisa nge-response ye-state to bail application ethu esiyenzileyo ezofulawana ukhanyani sebekhitshwa amapolisa.
Umnumzana Wilbert Ndiweni ongunobhala jikelelo we-Coalition for Citizens Advocates eyinhlanganiso lelo amalungelo oluntu laye uchothoze ukubotshwa kwezisebenzi lezi esithi sezile nyanga ezintathu zingatholi iholo lazo.
Singakhangela ukuthi khona indlela ebotshwe ngayo abantu bona kade befaka izikhalazo zawo ezokufuna iholo ekhampanini sesibona njalo sebethathwa bebotshwa kungachazi ukuthi khona bazathola njani imali zabo lezi akade bezifuna. Hayi lathi lokho kuyasimangalisa kakhulu.
Ngolwesibili emadabuka kusa amakhosikazi ezimbamgodi zeVumba Chikwe Mine avimbe isango lalomgodi ekhonona ngokungaholiswa kwabomkabo okwenyanga ezintathu. Kuthe ilanga lithona amapholisa axwayisa lamakhosikazi ukuthi achitheke kodwa bala lokhu kwadala ukuthi amapholisa ajike intuthu erithayo kwasekuqhamuka udlakela. Obona ngobudlelwano lozulu eVumba Chikwe Mine umzana Robert Chikwe uthi okwamanje umsebenzi usamile kulomgodi ngoba enye impahla abayisebenzisayo ichaphazwe ngesikhathi kuqhamuka udlakela. Uthi bazimisele ukuxoxisana lezisebenzi ngokuthula njalo bakhangelele ukuqala umsebenzi kunsukwana ezilandelayo. Nimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Kuqo Siqhubekela phambili kubalwa kwamavoti awokhetho lwe-midterm kwele-Melika. Abalwela izikhundla zedale le-Senate lele-House of Representatives endaweni yezimbalwa bamelele impumela yokhetho lolu ngoba kubalwa amavoti athunyezwe nguZulu kusetshenziswa i-post office, amagabha okuvota lokunye. Akukacaci ukuba kuzahamba njani kukhetho lwedale le-Senate e-Arizona le-Nevada. Esabelweni se-Georgia, kube ngutshiki lobhanqa phakathi kwabancintisa kukhetho lokudinga ozamela indawo le edale le-Senate. Kuza kwenziwa olunye ukhetho esabelweni lesimhlaka 6 kampalakazi. Okwamanje, abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibandla lama-Democrats lilezihlalo ezingamachumi amane lasitshiyangalombili, 48, kuthi elama-Republicans lilezihlalo ezifika phose amachumi amahlanu, 49, kudale le-Senate. Lokhu kungaziwa njalo ukuba kuzahamba njani edale le-House of Representatives, loba ibandla lama-Republicans kukhanya lizahluthulela elama-Democrats idale leli. Umongameli Joseph Biden uthi impumela yokhetho lolu iveza ukuba ukhetho lwenziwe ngendlela efiswa nguZulu. Kulabanye abakubandla lama-Republicans abathi ukhetho lolu aluqhutshwanga ngemfanelo. Akulabufakazi obuveza lokhu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Muzi Ncube olandela ezombusazwe.
Ukhetho lwe Melika lapha olwama midterm elections belungachiphanga sibili ngoba kusobala ukuthi khona i-economy ye-America lapha kayihambi kuhle kakhulu ngoba siyabona ukuthi inflation iphezulu sibili njalo ifuel layo iyadula, ukudla kuyadula, yabona thina siku transportation lapha kusichayile kakhulu ngoba ifuel le yesisebenzisayo kuma commercial transportation ethu ikhwelile kakhulu, i-diesel iyadula, uyabona ama Republicans kade gijima ngalo lelo.
Ibandla lama-Democrats lona beligijima likhankasa lithwele uphi umbiko?
Sikhumbule ukuthi kulento le Supreme Court okuthiwa i-Roe versus Wade, e-abortion Supreme Court eyayirivesayo. Ama-Democrats hayi, abantu baphumile kakhulu bevotela ama-Democrats because bebengayithandi i-judgment ye-Supreme Court leyo, and labane abaningi sibili ama-Republicans bagcine bevotela ama-Democrats ngoba kade bengavumelani le Supreme Court judgment leyo Roe versus Wade. So bekungachiphanga sibili kodwa aphumile enqobile sibili ama-Democrats, sibonile ukuthi enze kuhle and aphumelele ngendlela kade kungathenjwanga ngayo. Ama-Republicans azange awine sibili ngendlela lekade ngani ucatshwa ngani kuzawina ngayo, and sibone nje kakhulu lapha u-governor we-Florida uDeSantis nguye sibili ongani hayi wadlulile kakhulu bonke nje ama-Republicans, watshengisa ukuthi even ku-next election le presidential election in 2 years, hayi umuntu sibili okhanya ngani bayamthanda kakhulu, and uyabona ukuthi yikho umongameli lo uTrump engamfuni uDeSantis eqalisa ukuthi amhleke nje abe emkhathuna into ezinjalo.
Abaningi akade bekhankaselwa ngoye ngumongameli umnumzana Donald Trump banqotshiwe ekhethweni bemele ibandla lama-Republicans. Kungabe umnumzana Trump nguye yini obadlisileyo?
Abaningi hayi, uTrump yena kabasamfuni sibili ngamanga akhe lawa, njalo ngento yakhe January 6 insurrection leya. UTrump ukhanya ama-Republicans lawa sebebonile kakhulu ukuthi hayi ngumuntu nje othanda izinto zokuthi abantu bengahlalisani kuhle, lokho abantu abakufuni sibili.
Umnumzana Muzi Ncube ulandela ezombusazwe, sixoxe laye eseVirginia khonapha kwele-Melika. Kusenjalo abahlaziya ezombusazwe labamabandla aphikisayo kwele Zimbabwe bathi benzela amhlophe ele-Melika ngokuphatheka kukhetho olungelabudlwangudlwangu ngolwesibili. Kodwa kulabanye abakubandla elibusayo abathi ukhetho lolu belungakhululekanga. Kubika intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Umongameli we-Melika umnumzana Joe Biden utshele intatheli izindaba ukuthi ukhetho lwenziwe elizweni lakhe lubonise intando kaZulu njalo uyaziqhenya ngelizwe lakhe ngokuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Umkhokheli we-Mthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ule nxabe kulokudlephana ngesikhathi kuqhankaselwa ukhetho kwele-Melika. Ukhetho lwabo belukhululekile ngakho kungeke kufanane lokwenzakala eZimbabwe.
Awusoze uyithole i-total democracy umhlaba wonke ungaka. Kodwa ke kuba khona lokho kuthiwa kuphosa kube duze le-democracy. So ke sithi hayi ukhetho lwabo luyatshengisela ukuthi abantu bazikhethela ama-leaders abawafunayo kungela kwethuselwana. Alaba abakhontestayo benikwa amathuba alinganayo, so kungabe ku-media coverage kumbe kungaphi. Akula kubulawana, akula kwethuselwana. Ikakhulu uma sesiqathanisa lakithi lapha kwele Zimbabwe ukuthi izanu PF ihlezi ihlukumeza abantu iriga ama-elections.
Umnumzana Elvis Mashaba, enye inkokheli yebandla lezanu PF koBulawayo, uthi ngamanga luhlaza tshoko ukuthi ukhetho lweMelika belilokuthula.
Umhlaba wonke ubukhangele lapha sibukele ama-elections ade senzakala e-United States. Na uTrump bethethisa kusenziwani ukuthi kambe yiyo yini democracy ekhulunywa yini. Sibonile la at the same time lapha uBiden enike statement sokuthi kulabantu abakhona abangene ku-election abakwaziwayo ukuthi kabasoze bafa bavuma ukuthi bona banqotshiwe ekhethweni. Ngapha kithi kungakwenzakala, it's a problem. Thina ethi esiyabe sivalela bani? Kanti-ke sibonile othamisa bekwenza ngo-2018 besala ama-elections, be-announce ama-elections arongo before izeki ingaka-announce. Kwa-creatani imisindo, kodwa bona abakutho ukuthi democracy, bathi kithi ngapha it's undemocratic.
Omunye wabalela amalungelo oluntu umfundisi Angliston Sokhulu Sibanda uthe leMelika ngeke liqhenye ngokhetho lolo.
Nxa sikhangele ukhetho olwenzakale eMelika, sikhangele i-hate speech ekhulunywa ngabo-Trump, sikhangele i-polarization ebekhona, le-tensions ezibekhona, le-atmosphere ebekhona, siphinde sikhangele ukuthi ama-results lokho engaka-announcewa lokho kudonsa. Siyazibuza ukuthi ngabe kuseZimbabwe ngabe kwenzakalani, ngabe i-embassy sikhiphe i-statement ukuthi ama-election ayarigwa, mhlawumbe ngabe abantu sebengeniswe ezitridini baphiwe imali bangena ezitridini batoyitoya sebetshisa izinto. Amazwe la amakhulu azithi wona ayazi ngezinto ngedemokrasi, lawo isibehlula idemokrasi. La nxa bona bele 300 years of democracy, kodwa idemokrasi yangkhona layo iyabaxaka.
Umnumzana Efidlela Ncube, ingcwethu wecubungula ezombusazwe, uthi ungabe kukhona abanye beMelika ababe bengafuni ukwamukela impumela yokhetho kodwa ngeke kufanele eZimbabwe.
Siyabona njalo eMelika kusaqhubeka kulabanye abangafuni ukwamukela impumela yokhetho lanxa zonke impawu ziveza ukuthi ukhetho belungolukhululekileyo kuleyo ndawo. Kanti-ke siyabona ukuthi kuya idemokrasi siba sengozini eMelika, kuyadingeka ukuthi bakuguqule khona lokho. Kodwa nanxa sesitsho kanjalo, angeke uqathanise leZimbabwe. IZimbabwe kusesekuningi kakhulu okubi okuvimbela ukuthi abantu bavote bekhululekile. Ngakho-ke kuningi okufanele kuguqulwe eZimbabwe, lanxa kukhona okufanele kuguqulwe eMelika, okweZimbabwe kusesekubi kakhulu.
UNkosazana Thokozani Khuphe ukubandla le-CCC uncoma eleMelika.
Kumele ukuthi sikope kuma-America sibone ukuthi bona bayenze njani izinto zabo, ngokuthi ukhetho phela uyabo fanele uzikhethele umuntu omfunayo, ngukhetho omthandayo. Yikho kumele lathi njengeZimbabwe sikope lokho okwenzakale e-America, abantu bazivotela bekhululekile kulokuthula, kungaladlame, kungalakutshayana. Yiyo idemokrasi le esikhangelane layo.
Ukhetho lweMelika lolu abaluthi ngama-midterms kujwayelekile ukuthi bandla elibusayo lihlale linqotshwa kwamagama, kukanti lonyakela ama-demo class elibusayo alinqotshwanga kakhulu njengalokhu okujwayelekileyo. Iziphathamandla zikahulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa zalile ukukhuluma ngokhetho lolu zisithi akuqondanga ukuba zethule ezicabanga ngokwenzakala eMelika njengoba ele Melika lilesigodlo saloko leZimbabwe. Ngimela Studio 7, igama lami Ezra Jesus Banda.
Abendaba abe Reuters babika ukuba ele Ukraine lithi selithethe idolobho leSnihu Rigva esabelweni seKherson. Ele Russia lona lithi selisusa ibutho esabelweni lesi. Abezindaba abe-Associated Press bathi sebebuyele emsebenzini abatshayeli bendizamshina kwele Kenya abakhalale umsebenzi bekhala ngeholo eliphansi lokusebenza nzima. Ukhetho olusanda kwenziwa eMelika soluphehle umbuzo omkhulu ophathelane lokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe. Umbuzo lo ngothi njengoba iZimbabwe layo siya kukhetho ngomnyaka ozayo, kukhona yini engakufunda kundlela iMelika eqhuba ngayo ukhetho lwayo ukuze kungabi lokudonselana okuhlala kusiba khona phezu kwempumela. udaba oluhlupha kakhulu kukhetho lweZimbabwe ludlakela oluqondiswe kulabo abasekela amabandla aphikisayo. Ukuthenga amavoti ngemali kahulumende lokunye okuchiyeneyo okugoqela ukungavunyelwa kwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote zikulawo mazwe, i-diaspora vote ngesiNgisi. Emelika ukhetho luqhutshwa ngokuthula, kanti lezizalwane zaleli lizwe eziphandle kwelizwe ziyavunyelwa ukuvota zilapho ezikhona. EZimbabwe ibandla elibusayo leZANU-PF liyala ukuvumela lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga leZANU-PF uMnumzana Believe Gawule endawonye lelunga leCCC njalo engukhansila wakobulawayo uMnumzana Edwin Ndlovu.
Kuningi okumele sikufunde ngelizwe leZimbabwe indlela amanye amazwe aphatha ngawo ukhetho kakhulu oMelika laboBritani. Okokuqala, ukhetho emazweni lawa luyakhululeka ukuthi abantu bakhankasa ngendlela abayifunayo bengaphanjaniswa. Bese sikhangela abezindaba bayakhuluma ngenhlelo zamabandla wonke nalawo kungela kuphanjaniswa, ngakho ongakhithwayo kumabonakude ngatho ongavunyelwayo emsakazweni bongaphuma kumaphephandaba. Kuqakathekile okumele lathi njengeZimbabwe nje sikufunde khona lokho. Ikanti lo dlame kwamanye amazwe njengaboMelika kasiboni lutho bakhona abantu bakhululeka nje benzeke ababuthandayo. Okwesibili esikufundayo ngokhetho lweMelika, singathi ama-voters ahamba sizinali. Akulama-50 voters ukuthi ama-voters athi hayi singawebandla elithile, sivotele ibandla elithile loba nje lingenanhlelo ezihambekayo ezingancedisa uzulu. Singakhangela-ke kakhulu eMelika neBritani kuyatshintshana. Kuyangena iLabour kutshintshe, bese kuzongena ama-conservatives kutshintshane njalo njalo. Kuyangena ama-Republicans eMelika kuphinde kungene-ke laba bakaBiden.
Babu Gawule, kukhona yini okungafundwa yiZimbabwe kukhetho lweMelika njengoba sisiya kukhetho nje ngomnyaka ozayo, kumbe konke nje eZimbabwe okuphathelane lokhetho kuhamba kuhle?
Baba Nkomo, ngileqiniso ukuthi nganginanzelela nyamuzi ubaba uNdlovu, sibonile izolo ukhetho lwe-America oludlulileyo lapho uTrump athi wathi ukhethelelwano lwe-America lutshontshiwe, wagcina sekulokudonselana, kwathatha kulama-protest omsenziwayo, zonke izinto zokulo mfinde kwakhanya into yabona bazama ukuyinyathela nje, kodwa yayikhanya ukuthi vele iyashipha, yabayangisa kakhulu ngoba babekhanya bengabantu bethi bona bayakhanya, kodwa kwakhanya ukuthi hhayi umfazi ogcobisa ibhuda, i-complexion yakhona ngalena i-America ayisiyo. Sakhunde okuningi kolaphana ngayo i-America. Awu i-America hayi angekeke sifunde lito kuyo kathesi, ngoba labana abantu Nkomo, abantu abasibakhangelile thina njengabantu abawone kakhulu izolo emuva lo eleyona kwabazama ukuthi bekwenze ukuthi kulandele ayisikho abakukhulumayo nabantu nje abanganayo ibi namazwe amanye bayangenela into zamakamazwe, khangeke bayenze into kwe-Iraq, khangeke bayenze into kwe-Libya, khangeke bayenzeni nabantu ukuthi nabe sikhangela siyiqiniso sinilinto sijulisa semiqondo yethu, sikhangela nabantu labana ayithe nababisela izini ku-slave trade kuyale muva.
Uyamuzwa ubaba uGawule baba Ndlovu uthi iMelika ingumzekeliso omubi kakhulu nxa kukhangelwe ezokhetho lapha lo mbuso okhululekileyo.
Ngangibone kwesiyasikhathi abantu besezinkonzweni kungahlatshelwa kakhulu ingoba ukuthakeze kakhulu, siyabona amadimoni esephuma laphana eseseqa umuntu esiwa kumbe esenzani, okuthi ukuthi umoya omuhle lo moya omubi kuvele kakuhlangani. Bekuvele kungethusa nayezanu-PF bengathi inqome yeMelika ithi iMelika ibamba kusezokhetho, ngoba vele babamba ukuthini izanu-PF ibamba ukuthini le ndlela iMelika ibamba ngayo. iMelika ibamba kuhle kakhulu, ukhetho luyancomeka lanxa kube khona okungathiwa kuphambanisekile, phela kusolakala kuphambanisekayo bale ndlela yenhle eqondileyo ukuthi bakulungisise. Akunjengalapho kudutshulwa khona abantu ngamasutha ngoba abantu sebethe sokuphuzisa kukukhitshwa impumela yokhetho. Abantu kabavalelwa ezitokisini, abantu kabathaywa, kabenzwani, kuyalungiswa nje bephutha kokuhle kunjana. iMelika umzekeliso omuhle kakhulu, yikho kodwa-ke hhayi kwethusi-ke laba bezanu-PF nxa besithi akufundwa lutho sinike funde lutho kiyo yebo kambe imwena le enibile engikhulume ngayo hayi sasihlangane sibili nje ngamanzi le oyili ngazi ukuhlanganisa ubhoyile amafutha abo yaphezulu kuyamanzi ayehlale phansi
nxa sesikhangela izinto ezifana labo diaspora vote ezivunyelwayo emelika babugawule lokungabi khona nje kodlakela ayisizo zinto esingazincoma yini lezo
baba nkomo idiaspora vote ayibe khona sibili emazweni lawo angalazitha ngaphandle but idiaspora vote nxa isiwa khona emazweni alezitha ngaphandle kuyamazwe anjabo america America bale ama refugees lawo America ba vele unakhangela futhi khangela nkomo uzathola ukuthi abantu abamnyama khona ngale America yibo badutshilwayo ukakhangela kodwa uzathuza ukhangela ukuthi kanti vele kuyini okuhle ngayo America vele
umnumzana believe gawule lilunga lezanu PF ubexoxa endawonye lo councillor we-CCC kobulawayo umnumzana Edwin Dlovu kungxoxo ebilawulwa nguNtunkamili Nkomo we-Studio 7 Kwezemidlalo uSadio Mane odlalela eSenegal ulakho ukwehluleka ukuyadlala emidlalweni yenkezo yeWorld Cup lonyaka kulandela ukulimala kwakhe edlalela iqembu lakhe. Odokotela bathi kukhanya ngani kuzahlupha ukuba ayedlala kwele Qatar ngoba ulimele kakhulu. Silokho sikwezemidlalo yenguqu siqhubekela phambili ngengxoxo yethu loThandazani Zimbwa ingcwethi kwezemidlalo yenguqu. Ngenkezo ye World Cup sixoxelaye ngabanye abadlali abazadlala kumncintiswano lo lonyaka.
Nxa sikhangela umhlaba wonke angithi sikula majaha njengabombaphe laba beFrance kula majaha anjengabo Neymar khona le eBrazil kula majaha anjengabo ngakhangela njengabo Scoff of France oPogba labo ngabanye kade bencedisa kakhulu. Kuqembu leFrance singaqembu leEngland iEngland ye izakhangisaabafana abasathekatha lapo abantu batapula ku-Arsenal bekhangele kona Saka lapha kubo-Manchester United bekhangele abadlala abanjengabo-Rashford and then ma usiyakhangela amaqembu anjengabo Argentina ye-Lionel Messi ye sizike namhlanje kuthiwa ingxenye zingaba lokwethuswa kokuthi engabe engekho ngoba ungathi ulimele kodwa mhlawumbe uzabe esepholile ngesikhathi sidlala kodwa uLionel Messi njalo kuye male i-World Cup ngomunye umdlalo okhangelele ukuthi engabisa ukutshintsha okuthize kundlela amajaha e-Argentina azadlala ngayo kodwa ngingasikhangele njengeqembu le-Portugal ye ngisakhangelele phela yena uChristiano Ronaldo kodwa hhayi abaningi ngiyabona bazavuma ukuthi uChristiano Ronaldo iminyaka yesimengi njalo ngaphakela indlela adlala kuye khona le Manchester United hhayi singathi sukufuna ukwehlula lanxa ungakhangela amanye imidlalo yabo abayidlalile kuma-qualifiers nama World Cup bekungamthi kulokukhonona okuthize ukuthi hhayi sekulibize nje sekuyindimela yalokhu bekusenzakala kwela izolo kodwa kwakhathesi hhayi ungathi sokufuna ukwaba ngakho-ke hhayi iPortugal ye ingaba lethuwa ukuthi ingawusukumisa ingasukumisa inkezo kodwa hhayi ithuba labo lincane xa ufuna ukulinganisa nabanye amaqembu
lo ngumnumzana Thandazani Zimbwa ingcwethi kwezemidlalo yenguqu sixoxelaye ekobulawayo Live Talk namhla siqhubekela phambili njalo sixoxa ngempumela yokhetho lweMelika olwe midterm singekehlukani sihlobo sikhangeleni njalo ezinye zendaba ebezikhokhela umeli wechitungwiza North edalele ePhalamende umnumzana Godfrey Sithole uze wakhululwa ngumthethwandaba kamantshi namhla ngemali yesibambiso sebail sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi sithi asidibaneni njalo ngo-half past six kusasa ekuseni
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.